sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lijona njani mthwakazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla ka 31 Mbimbitho 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje sokubhubhe abantu abangamajumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lepasika.
Namhla kusukela ngo-9 ekuseni i-Old Easter kuyatshengisa ukuthi kufe abantu abangu-21. Last year kufe abantu abangu-7, so ama-accident ayakhwela.
Odokotela sebebuyele emsebenzini kulandela ukuvumelana kwabo lohulumende ngokubahluphayo. Abantu abaningi bathi kabakwazi ukuthi bazavotela bani kukhetho oluzayo.
Mina ngingabi ready ukuvota ngoba ngingakwazi ukuthi ama-candidates akhona avotelwa ngobani.
Kulabantu abaningi okumangalisayo abagola amacimbi esabelweni seMatoreni South.
Abantu abalapha abanye basuka kuthiwa esirezi kuyamangalisa inumbi esilayo lapha yabantu asikaze sibe labo njengalast year.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa athi sokubhubhe abantu abafika amajumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lepasika. Umsekeli wesikhulumeli samapolisa uChief Superintendent Paul Nyathi uthi ezinye ingozi lezi zenziwa ngabantu abanatha utshwala okumangalisayo. Abantu kwele Zimbabwe abaningi balezihlobo labangani ngesikhathi sepasika. Akesizwe uNyathi exoxa ngengozi emgoqweni.
Namhla kusukela ngo-9 ekuseni i-Old Easter kuyatshengisa ukuthi kufe abantu abangu-21. Last year kufe abantu abangu-7. So ama-accident ayakhwela and abatshayele kukhanya i-driving conduct kayimanga kuhle. Abantu abafileyo izolo kufe abantu abangu-10. Umunye utshaye we-empire, utshayele wemota wahle wabaleka. Inye accident umtshayeli uyenze u-overtaker wahle watshayelela ebridgini, abantu ababili bahle bafa. Then umunye e-waterfalls duzane lezintoga shopping center uphume emgqaqweni watshaya e-pedestrian, imota yahle yabhewuka wafa abantu abangu-2 including u-pedestrian, utshuthi ufa abantu abangu-3. So singananzela ama-accident kuyathengisa ukuthi abatshayeli kumele vele batshayele ngonanzelelo. Akumelanga bahambe lesiqhubo esiningi, akumelanga ba-overtake lapho okumelanga ba-overtake. Njalo kumele ba-respecte ama-pedestrians nabanye abahamba emgqaqweni.
Singathi ngenxa sokhangela kwenziwa kuyini ukuthi kube le ngozi ezinje, ngabantu abanathayo kumbe kuhamba njani?
Abanye bayanatha vele, abanye singathi thina ngesikhiwa i-over excitement, then abanye singathi i-reckless driving, ukuthi nxa umuntu ehamba laphana kasela embeko uyabe sithi hayi imota ngeyami, ngiyatshayela lokho engifunayo, but ukutshayela lokho okufunayo uyakubulala abanye phela.
Lo ngu-Superintendent, Chief Superintendent Paul Nyathi, umsekeli wesikhulumeli samapolisa obekhuluma le Studio 7 eseHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Odokotela abasothuthukayo abakhala umsebenzi ekuqaliseni kukambimbido sebebuyele emsebenzini. Isikhulumeli sabo uDokotela Mxolisi Ngwenya uthi sebevumelane leziphathamandla zikahulumende kanye le-Health Service Board ukuthi kukhuphulwe imali yabo yokubizwa emsebenzini nxa bengakhaya e-call allowance. Umbiko osanda kwethulwa yi-Health Service Board uthi ngempela sebevumelane labodokotela laba ukuthi kulungiswe okunye okubahluphayo. Ungwenya uthi bayathokoza ngokusokwenziwe nguhulumende.
Ngemva kokungenela komongameli welizwe uComrade Idim Nangagwa osokwenzakele ukuthi i-health services board labodokotela sesihlale phansi savumelana ukwengeza emadlalana ekunyuka odokotela ku-on call kusuka kunani ebeliyidola 16 ngehola isiya ku-$7.15 ngehola. Savumelana njalo ukuthi imithi izabe isenza ibuya esibhedlela kukhona iminyezelo esisenzelweni ukwenzela ukuthi silaphe kuhle. Sikhangelele kanjalo ukuthi i-finance zethu kumbe ngathi imali zelizwe kazimanga kuhle. So yikho-ke sivumile ukuthi yena le ekhona hhayi-ke ngabe sinikile sisebenze lelizwe ngoba izigulane sezithelenye.
Singathi kutshengisela sokuphelile.
Odokotela sebebuyile emsebenzini aqalise namuhla sisithi kulaba kade bengekho eduzane abasondele eduzane bakwanise ukuthi behambe ngosuku lwakusasa kodwa kuyafika umhlaka-2 April bonke bebesebesemsebenzini.
Singathi-ke sebeyaqalisa ukukhangela izigulane kusukisela lamhlanje.
Yebo, sesiqalisile vele izibhedlela esezivalile ezefarini yathiwa yaro hospital sezivulile.
Lo ngudokotela Mxolisi Ngwenya omele amadokotela abekhalela umsebenzi obekhuluma le-Studio 7 eseHarare.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abantu abaningi bathi kabakwazi ukuthi bazovotela bani loba nje sokusele inyanga phose ezintathu ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Zimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Studio 7 yenze uphenyo namhla lapho exoxe khona lo Zulu idingisisa ukuthi abantu bazavotela bani kukhetho oluzayo ikakhulu lokudinga umongameli omutsha. Uphenyo lolu luveze ukuthi abantu kabakakhethi umuntu abazamvotela loba nje kulabanye abathi bazavotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye wabaxoxe le-Studio 7 unkosikazi Duduzile Zondo uthi kakalungeli ukuvota ngenxa yokuthi akalalwazi lokuthi abantu abazavotelwa ngobani. Uthi uMnangagwa uyamsola ngoba wathembisa ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka engena esikhundleni sikamongameli kodwa lokhe kungela nguquko elizweni.
Mina ngabe ready ukuvota ngoba ngikwazi ukuthi ama-candidates akhona avotelwa ngobani. Hawu, mina ngakwazi umsola ukuthi wathengena wathi kuzaba lo tshintsho kodwa utshintsho lwangikhona sikalubona.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Ndumiso Ncube uthi kakwazi ukuthi uzavotela bani. Uthi abantu abakhankasayo baningi kakhulu njalo izithembiso zabo azicaci kahle.
Abantu abafuna ukuvotelwa baningi kakhulu ukuthi mina ngazi ukuthi ngizavotela ubani njalo lento azenzela zona izithembiso zabo bazasilibeka yini kahle kahle izithembiso zabo. Hayi, angikwazi khona lapho ikho ngakabi kwazi ukuthi ngizavotela u.
UMnumzana Sipho Masina yena uthi usekela ibandla lezano PF njalo uzavotela uMnangagwa ngoba ubona kungcono ukuthi akhokhelwe ngumuntu amaziyo kulokudinga umuntu ozaqala phansi ukona.
Ndisengizimisele nje sokumvuzela ukuvota ngivotela uMnangagwa. Nangagwa ngoba ngiwenzani nguyenza mvotela uMnangagwa pamberina ID pamberine zano.
Omunye njalo osekela ibandla lezano PF unkosikazi Rebecca Nyoni uthi uzavotela uMnangagwa ngoba usebona utshintsho njalo amakhampani amaningi asevuliwe. Uthi uMnangagwa ngumuntu otshengisa ukukhula.
Sina sikhetha vele ubaba uMnangagwa ngoba siyambona ukuthi uMachiwa uyakwanisa ukudlelana lamanye amazwe lokukhulumisana labanye. Siyabona ukuthi kulama-changes amane ama-companies amaningi sevuliwe. So siyabona ukuthi singamvotela sibili hayi izinto zonke ziyachintsha elizweni lethu liyabuyela back to normal.
Laloba uZulu etshengisa ukuthi gakaboni kahle ngokhetho oluzayo. Abahlaziya ezombusazwe bathi ubunengi bamabandla ezombusazwe kuphambanisa abantu. Omunye wengcwethi lezi umnumzana Thomas Sithole uthi abantu abaningi bathathwa ludumo lokuthi ngubani olembali eyaziwa kakhulu kodwa kabalandeli ukuthi uthembisani uZulu weZimbabwe.
Uma sesikhangela nje ukuthi alukwenzakala esikhathini esiningi ikakhulu kulele leZimbabwe ukuthi abantu bazokhetha bekhangele iface. Hatsho ukuthi ibandla lelo lona lizanikani abalandeli balo.
Ukhetho lwalonyaka ngolokuqala ukuthi lungabi lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye lowaye mphikisa uMui uMorgan Tsvangirai. Njalo lokhu sekwenze ukuthi amabandla ezanu kanye lele MDC adabuke phakathi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga kakhulu ke bathabile Masuku khona ngapha ke kobulawayo. Udaba olufanayo umongameli Ian Khama wakwele Botswana uzaphuma lamuhla esihlalweni anikeze intambo zombuso umsekeli wakhe ngemva kweminyaka engamajumi ebusa. Izizalwane zeZimbabwe zithi kuyancomeka okwenzakala kwele Botswana. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UKhama ukhangelelwe ukuthi uzanikeza intambo zombuso umkhwetsi Eric Masisi ozagcotshwa kusasa ukuba ngumongameli wakelwe Botswana. Ukusuka kukaKhama esikhundleni lesi kumunyethwe isisekelo sombuso welizwe leBotswana. UKhama wangena esikhundleni lesi ngomnyaka ka-2008. Izizalwane zeZimbabwe ehlala kweleBotswana zithi kuyabukeka ukuthi intambo zombuso ziqhutshelwa kungelakulwisana njengalokho okujayele ukwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Omunye wabancoma okwenzakala kwele Botswana ngumnumzana Dumisane Ncube wathi lokho yisibonelo esihle ikakhulu emazweni anjengeZimbabwe.
Izweni leBotswana sifuna i-democracy because the seamless transfer of power hatshi sikubona eZimbabwe ukuthi uze kube le-removal of the president kumele kulethwe i-army.
Umnumzana Nkazimulo Dube laye uthi ukwenzakala kwele Botswana akujwayelekanga kuzwekazi le-Afrika. Isisekelo sombuso welizwe leBotswana sibukeka sobala ukuthi umongameli kumele achiye isikhundla lesi ngemva kweminyaka elithumi.
Esikubona kusenzakala eBotswana kuyinto enhle kakhulu ukuthi umongameli uKhama asuke esihlalweni ayekele uMasisi uthole isikhathi sokuthi azilungiselele i-election le ya next year. Akusonto ejayelekileyo kakhulu lapha e-Afrika.
Ukungena kukamongameli omutsha kwele Botswana kuza ngesikhathi kube le nguquko kuborhulumende kwele-South Africa kanye leZimbabwe ngonhlolanja lonyaka langolwenzi nyakenye. Emazweni la omongameli baphume bethwaliswe nzima abasekeli bamabandla abo abusayo. Kwele Zimbabwe ibutho lincedise ukususa esikhundleni wangumongameli umnumzana Robert Mugabe. Intatheli zindaba yephephandaba leStandard umnumzana Ngqobani Ndlovu uthi ziningi izifundo ezingaphuma kusanda kwenzakala kumhlubo longezansi kwezekazi le-Afrika.
Kuqakathekile ukuthi le njalo ifundo ejabulisayo ukuthi sibe e-Afrika ubona three president amazwe ayi-3 kutshintshwa i-leadership.
Ukungena kukamongameli omutsha kwele Botswana akudingi khetho ngoba uMasisi uyabe bambile kuze kufike ukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa awukhandelwanga ukuthi kuzaba lo ntshintsho njengoba uMasisi ekhandelwe ukuthi uzaqhubeka engumongameli weBotswana kusiya phambili. AbeZimbabwe bakhangele ukuthi kambe uMasisi ubaphatheleni ngemva kokuthi uKhama atshengise ukuthakazelela okwenzakala eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Abantu abaningi okumangalisayo sebegcwele emapulazini eGwanda esabelweni seMathaveni South lapho bagola khona amacimbi. Abantu laba bahlala lapho okungelazambuzi khona lamanzi ahlambulukileyo okungenza ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wesihudo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kulabantu abaningi kakhulu ekhona mbona abahlala ezindlini ezingatholutho egangeni lapho sebegola khona la macimbi ahamba emgwaqweni onjengalo osuka koBulawayo usiya eBowling. Amacimbi atholakala njalo endaweni ezibalisa iChinden, iSandawana Turnoff, eWest Nicholson lezinye izimbalwa lapho kulabantu abavela eMberengwa, Jerez, Bedbridge, leMaswingo. endaweni edipho eColenborn kulabantu abangafika phose inkulungwane abagola amacimbi. Omunye wabagola amacimbi ngunkosazana Maria Jakaraska osuka eMenezi othe uhambe umango wonke lo ukuze gola amacimbi kwenzela ukuphandela umndeni wakhe impilo.
Ayakuzibata madura kunu tenge sithi kwakwanise ukurarama
lapha sizobamba amacembu ukuze siziphilise ngase sibuyela khonale siwathengisa nge-35 kumbe nge-$40 kusiya ngokuthi umahla ongakanani.
Ukhathazwe kuswelakala kwezambuzi esithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wesihudo kuleyo ndawo. Unkosazana Siphathisiwe Ndlovu osuke eShangani uthi layo ugola amacembu kwenzela ukubhadalela abantwana imali yemfundo. Omangaliswe ukuthi kulabantu abaluthwani abadabuka ezabelweni zeMathabeleland abagola amacimbi.
Thina basesindebeleni sindawona abantu okuhamba sifudula sidonswa ukuthi kasihambe phela ngale lawo ungangasatholanga ukudonsileyo lawe kuba nzima lawo uthi uyafika kuleyo ndawo.
Umnumzana Dennis Dube oyisakhamuzi kogodlwayo eFlabus osale minyaka eminingi egola amacimbi e-D4 uthi kakaze abona abantu abaningi kangaka bezegola amacimbi.
Abantu abalapha abanye basuka kuthiwa eShirezi kuyamangalisa inqumbi esilayo lapha yabantu asikaze sibe labo njengalast year. Kulo nyaka abantu esilabo lapha bedlula inkulungwane lenkulungwane.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnikazi wepulazi le-D4 umnumzana Sifanjani Moyo othi abantu abaningi abazegola amacimbi bavela eMpumalanga.
Isituation esibhekane layo kula macimbi akhona singathi irashi yamacimbi le engikhuluma ngayo kukhulu njalo abantu basuke endaweni eziningi bezogola amacimbi engunandlela ukuthi abantu abaningi basuke endaweni zesishonele yibe silabo abaningi kakhulu abagula la. So babuya becela kuzima ukuthi bayalele ngoba ngazi bayalele bangena vele ungakwazi befike begula. So ngangcono khona kuncane baza kutshela khona la usale ubone ungakwenzi kunokuthi bangene fike bethathe mahhala besihambile.
Uthi imikhuhlane ilakho ukuqhamuka kule ndawo ngoba kula izambuzi lamanzi ahlanzekileyo lapho abantu abagola khona amacimbi bebaningi.
Kodwa-ke sibhekana lokuthi nxa befika bebaningi kangaka asilawo amathoyilethi njengoba sisemapulazini la kula mathoyilethi asingathi akhumatheta bonke laba abantu abala ufithi ukuthi sibhekane le nto eziningi kakhulu ikhalayo le mkhuhlane la manzi okubanika ukuthi wonke abantu laba bawathole kodwa amacimbi ayabekhona sigcine sesiriska nje.
Abantu abakule ndawo ngabathengisa okudliwayo bathintisa impahla abalayo ngamacimbi. Iningi labantu liyakhe ukuyizindlu okungatholi utho eceleni komgwaqo lapho abalala khona labantwana abancane. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 e-D4 eColenborn.
Siyabonga kakhulu ke Albert Ncube khonapho ke eGwanda. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe isizwa siphuma ngapha sise-Washington DC. Ake sizwe ke ukuthi uChris Gande usiphatheleni kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sixoxa ke ngekhefu lePasika. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba.
Ye mnumzana, iPasika ye ungasitshela ukuthi ikhefu leli izizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha eSouth Africa zibonakala zisenzani?
Abantu abaningi nje abaZimbabwe zesola la bakhona beSouth Africa ngoba bahlala ndawonye i-community one babonakala iningi yangikhona balo ukujabula abanye bazenzela amaphathi ezindlini kodwa abanye iningi yalabo abangathandi into zingathi ngezokuzigidagida bakhanya besezinkonzweni basebathethe khona manje bethakazelela ilanga leli lapho according kuma-Christians esikholwa kukona ukuthi ilanga uNkulunkulu uJesu Kristu afa ngalo. So abantu abaningi basezinkonzweni lami ngomunye wakhona osezinkonzweni khona manje.
Siyasibone amanye amakhefu alobukholo wesiKristu phakathi afana Christmas. Abantu besenza konke okwenzakalayo ukugida, ukumnandi lokunye okunjalo. Kodwa kungela kukhonza ubona njani nxa ukhangela uqathanisa le kefu le pasikalela
kefu le pasikalo nangathi liza ebunzimeni ngoba abantu bayasinda kuqala umnyaka njengoba thi sikuqeda umathi banesinda kuqala umnyaka into ezifuna izimali zayo eziningi abantu abakatholi isingathi i-breathing space ku-finance lapha so into eziningi basazama ukuthi babophe bangathi hhayi injabulo bayisemuva bafuna ukubhadala ama-school fees bafuna ukubhadala amarenti lento esinjalo njalo umnyaka uqala kunje kuthiyane ngoba ngo-December abantu abane baya bethole la ma-bonus bethole nokunye okunjalo basebenzisa umnyaka yonke basave kakuthi evileyo bayagida abantu abaningi kakhulu ngothi ukuphela komnyaka kodwa ayiphasiki khala ngathi i-decent kulokuthula kakhulu okukhona loba njalo abantu behamba ngokuningi kodwa kulokuthula ukukhompela kwi-Christmas akukho kanti abantu bayagida ilani ivele phuma hhayi indawo nje ezimbalwa kodwa eningi akhona hhayi kulokuthula ngiphasika
manje bona abaya ekhaya ke ukuyahlangana lezihlobo labangane bagcwele yini njengalokho esasikubone ngesikhathi sekhefu leChristmas
ye abantu bahambile kodwa ke into esika iphambanisa abantu isikhathi ngoba amalanga ephasika njengoba kunje 4 days abantu bavale izolo abanye bahamba khonapho izolo abanye bahambe lamuhla abanye bagcine bekhansila ngoba bekhangela ukuthi ngomvulo umuntu kumele abuye and mayengafike ebhodi umuntu ngomvulo akasoza kukhosi esemdima ikakhuluma ngabe efikelethi ngolwesibili kumele besemsenzini so amalanga abalawo bane-2 days ezi-free isaturday lesunday i-friday is-traveling day i-monday is-traveling day so abaningi abakhetha ukuthi bazihlalele bathumele impahla bazihlalele kukanti kukhisimusi kunamalanga amaningi abanye ngama-2 weeks abanye ngama-3 weeks besekhaya sowathe sabantu abaningi bathumele izimpahla kodwa hhayi nakhona bahambile njengoba sizebhodele kulabantu abaningi kakhulu
bona abangayiyo ecaweni bachitha njani isikhathi balinanze njani ilanga lekhefu lephasikalela
abanye bayendaweni nje zokujabula bephuza utshwala bayandlale kuma-social soccer besiyadala ibhola lokubheka into ezininginingi nje kuningi ngoba bakwenzayo abantu abanye ngesikhathi sohle ama-clubs amanye athile kumbe ngama-jerea society into ezinjeganze lezo bayahlangana bekhuluma ngalokho abakhuluma gakho kodwa iningi yabantu ama-christians basemachechi khona manje la kusasa la kusafika isonto langemande kodwa laba abangangeni ichechi hhayi abaningi bakhona basendaweni nje ama-social activities abawenzayo abajabulisa nje bawuthinyama baphuza utshwala kanjalo
hhayi kwezwakala esikhathi sesingasavumi ungavaleli isuZulu
hayi ngiyabonga baleleli kube le phasika enhle siziphathe endleleni
hhayi lathi sibonge lo-ke bekungumnumzana Cassius Jesus Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lilaka.
Sabonga kakhulu-ke Chris Gande khona ngapho-ke siyakwazi ukuthi uyakholisa-ke ikhefu sike siye kumamhlanga-ke usithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosazana Ntombi Zodwa Mgungu, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. Yena esiqale ngokumbuza ngodaba lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele othi watshaywa kakhulu ngamasotsha lamapholisa njalo amalungelo akhe njengowesifazana ephulwa ngemva kokutshengisela phambi kukamongameli Mnanga kwangodaba lwegugurawundi lokunye.
Ya ngathi pasuku menzeka kakhulu ngoba as I say ngesilungu ukuthi an injury to one is an injury to all. Sananzelela ngampela ukuthi i-violence you know yabantu basempumalanga isaqhubeka ngoba ungathi khangela indlela esaphathwa ngayo singumama ngesikhathi segugurawundi ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abantu kukhona isifundiso abasitholileyo abantu jikelele bakhala ngayo i-system yegrantani ka-1979 ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abahlukumezayo ngathi amashona abasihlukumezayo kabafundanga i-lesson mina ngokuthi naturally bona ngabantu vele abalowo moya omubi ngoba ubungasekuthathe umuntu o-fragile njengomuntu esifazana into yokuqala umthaya mina ngendlela efana leyabobaba kufanele babe lozwelo phela lo muntu ongumama besela futhi uthando lokunanzelela nje ukuthi okay umama losesimlimazile simhlukumezile usengene phela esikhathini why not, okay, bathumela abantu abanjengabomama ukuthi bamnakekele nje, just that part.
Abesifazana abesindebeleni kumbe abakomthwakazi behluke njani kulabesifazana ilizwe njikelele esingathi yikho elibalwela khona amalungelo abo?
Isizwe sakithi silabomama abahlukumezeke kakhulu. Abantu baseMpumalanga, abantu bangekho ngapha komthwakazi, bona bathole inkululeko yabo ngo-1980. Kwabahambela kahle ezikoleni, emabhizinisini, ama-opportunities nje wonke bebewaphiwa bona. So thina lapha komthakazi i-slavery lesi esiphakathi kwaso, ubugcwili lobo esiphakathi kwabo, into esisuka layo khatshana khangela even right from the time ye-colonialism. So silwela khonokho ukuthi ke sithole uxolo, ke sithole sithotshwa ezinhlizweni zethu, njalo ke sendlalele lathi ngathini ongakubiza njenge-red carpet. We really are fighting for that. We are creative people. Umthakazi vele wona muhle kakhulu. So into esiyaziyo ukuthi isikhathi sokuthi sikhululeke sesifikile, ngoba nanku uma uthatha ukubheka abantu abafana nabomnankagwa, we crocodile tears, but we've given them isikhathi eside kakhulu, ama-chances amaningi kakhulu ukuthi baguquke. UGrace laye uthe ephakathi kombuso asanga vele wasinakekela. UMjuru khona manje ukhalela ukuthi angene nanjengomongameli ongumama. Azanga vele laye binome engu-vice president asitshengisele ukuthi kukhona nje elinye ilanga asibeka eduze lathi asicabange nje langama-projects amancane nje.
Lani njengabesifazana liyakhuluma yini labantu uku-address ama-crowds, njalo bayalilalela yini?
Eqinisweni lonke besingakaphiwa nje i-chance kangako, kodwa sisakhuluma lo mongameli wethu. Okuhle kuthi u-vice president wethu umuntu wesimama, so Crazy Angolubi, through her ama-crowds here and there ukuwa-addressa, kodwa mina ngombono wami ngibona sengathi asikho esinye isikhathi, kufuze kube imanje. As long as kungela umama abambonayo eba-addressa, akulula ukuthi bengangena emzabalazini ngokukhululekileyo. Umama vele bafuna ukubona ukuthi omunye umama wenzani. Omunye umama mphambi kwabo laphana ukhuluma isithini, ngibona sengathi yiyo nje into
leyo. Balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Ntombi Zodwa Mguni, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga, ube lempela viki enhle kakhulu. Isa lapho ke uKelvin singaligqibi uhlelo lwethu lamhlanje. Nansi indaba kabede zikhokhela sokubhubhe abantu abangamathumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lePasika. Odokotela sebebuyele emsebenzini kulandela ukuvumelana kwabo lohulumende ngokubahluphayo. Abantu abaningi akumangalisa abagula amacimbi esabelweni seMathebeleni South. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.